ababesebenzela ugatsha lwe-immigration laba bafikise incwadi yezikhalazo zabo kumongameli Mnangagwa kunsukwana esanda kwedlula bekhonona ngokufaka kwakhe umnumzana Masango esikhundleni sikamsitheli esasiphethwe ngumnumzana Thobai Wamdede okweminyaka emide. Bathi baxotshwa umsebenzi bedingelwa amacala angekhoyo nguMasango ngenxa yokuthi babemela ezinye izisebenzi ezazikhonona ngokuhlukuluzwa ikakhulu ngokwecansi. Owaye nguprincipal immigration officer osemela izisebenzi ezaxotshwayo umnumzana Nkosana Mthunzi utshele iStudio 7 ukuthi ukufakwa kukaMasango esikhundleni sikaregistrar general yikwehlisa isithunzi salihofisi.
Iphenyo yonke leyi e-gender commission e-parliament asiyo madala okudlala i-parliament. Wakho wabizwa e-parliament wala ukukhuluma wazisebenzise phambili wasebenzi kona lapha sokunzima wazophenduka sebembizwa kwesibili. Abasaqeda ngenxa yama-elections sithi nakabamise konke lokhu ngoba this is a mockery. Kufana lokudlala ngohulumende kudlala ngomongameli uthi abakumise lokhu umuntu lo agezwe kubhele obala ukuthi nxa engelacala kalacala. Ngoba sosibona nxa kuthi ungowathi uphezu ngomkhokheli you are responsible. Akula ngenye indlela lapho zingathi zama ukuthi into nxa sifa nguwo responsible. Abantu abangaphansi kwa bayenza into ezibolile bayenza sexual abuse, office abuse, konke konke okufunakala.
Umthunzi uthi uMnangagwa kumele akhiphe uMasango kulesi sikhundla andubana idale lephalamende i-anti-corruption kanye le-gender commission zize ziqede ukuphenya amacala etheswa uMasango.
Abame kathi kugithinyelelwani kathi abantu bagcwele lapho bengabafaka kumbe noma ngaphi bebathatha ukuthi ngoba usebenza laba sisamelele ukuthi lo nxa befuna yena strictly ukuthi bafuna yena ukuthi ilizwe kale kuhambe nxa ingekho. Abame bahloniphe i-gender commission leyo khona, bahloniphe i-parliament leyo iqeda umsebenzi wayo, bahloniphe i-anti-corruption leyo yibo babafaka yathi babafaka amabhodla abumbula ukuthi umeludilize kushasa kwangkhona ubonge ukudiliza amahlala. Abame undoda lokhu amiswe kuhlolisiswe zonke lezi zindaba, ngahlolisiswa zonke izindaba xa befuna ukumthatha bamthatha belokhu ze sebebona ukuthi hhayi umsulwa labantu abade laba ama-lieutenants akhe la amsulwa. Bami siyibhalile incwadi siyihambisile kumongameli sayisa futhi la ku-gender commission ukuthi sibabonise ukuthi what you are doing lapha likhabisa ibhoreli ngelamoya akula nto eliyenza la khaba ibhoreli lensimbi.
Umthunzi uthi yena waxotshwa umsebenzi ngoba wayengavumelani lokwakusenzakala lapho ebona ezinye izisebenzi zihlukunyezwa ngendaba zokuya emacansini ikakhulu abesifazane.
Kwabhalwa same day incwadi yami yabhalwa mhlaka 13 e-gender commission yaphume enyizwebe mhlaka 13 ngazoyinikwa mina incwadi mhlaka 20 September kuthiwa khona you've been dismissed from the service your dismissal back with effect from 27 September 2012 angaze ngibone okunje mina babe ngangikhona kuthiwa walove emsebenzini for 30 days by then ngangikhona bengibona everyday benginika ama-inform besenza ngikhona everyday ama-workmates ang they are prepared ukuthi bahambi bathi ukuthi umuntu sasimbona and ngilezi ndaba bakazama ukumvalela ehhofisini they've tried to get rid of me so many times bazama ukuthi banishaye it was out of question bambizela bona ama-runners abo but ngabatsho no I'm not a foreigner bazama ukuthi banishaye kwehlula abantu esikhuluma ngayo they are well connected.
Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions layo yethule umbiko ofanayo kusukwana esanda kwedlula isithi umnumzana Masango kumele agezwe kumacala awetheswayo kuqala. Imizamo yokukhulumisana loMasango yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.